siyabonga Marvelous Lo Chris. Lichona njani izulu kandaba siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
You have to pay back the arrears. Until
kumele libhadale izikwelede zenu. Ngaphandle kokuba eZimbabwe liqale libhadale izikwelede zalo ku-IMF, ku-World Bank, la ku-African Development Bank, akula esingakwenza okwamanje.
Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe litshela idale lePhalamende ukuthi eZimbabwe kumele libhadale isikweleti salo nxa lifuna lenhlanganiso evuselele ubudlelwano laleli lizwe.
Awukuqala okuqakathekileyo kumele lolu daba kube kungabi licala ukuthi abantu bakhulume ngakho kwelakithi. Into yokuqala eqakathekileyo ukuthi abantu benelise ukuxoxa ngalelo daba, abantu benelise ukuthi bekhalele izihlobo zabo ezahamba, abantu benelise ukuthi bebekwazi ukuthi uzibani banyana wangikhaya wayanga.
Oke wabotshelwa ukubukisa imfanekiso ecothoza umbhuqazo weGugurawundi, uOwen Maseko uthi udaba lweGugurawundi lolu luyisilonda esibhibhidlayo esimele selatshwe. Inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule uluhlu lohlelo lokuba amaqembu azadlala njani lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe namhla litshele idale lePhalamende ukuthi eZimbabwe kumele libhadale izikwelede zalo ukuze inhlanganiso eziphathisa amazwe ngemali zivuselele ubudlelwano balo lohulumende weZimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Amalunga la abumba ikomiti yezemali bathi bakhathazekile batshela leli qula elikhokhelwa ngumnumzana Dominic Faniza ukuba lolu hlelo oluqale ngomnyaka 2013 ngesikhathi sohulumende womanyano seluthethe isikhathi kungekho okwenzakalayo. Lona ilizwe selilungiselela ukhetho, ingozi kuyikuba kuza kube kungekho ozihlupha ngalo, kuzaphazamisa lo hlelo lokuvuselela ubudlelwano labamazwe athuthukileyo. Umgcini sihlalo wale komiti umnumzana David Jafika weZANU-PF uthi kuyinto edanisayo ukuba belulokhe luqhubekiselwa phambili lolu hlelo kungekho kubonakalayo okwenzakalayo. Omunye wamalunga la umnumzana Samson Mukanduri weZANU-PF laye ukhuthaze abe-IMF ukuba bayekethise ukuze eZimbabwe lanelise ukufinyelela usizo emazweni awumanyano weBretton Woods lezinye inhlanganiso ezitholisa usizo lwemali. Kodwa ufaniza uthi lanxa eZimbabwe litshengise ukuzinikela ukuzilandela iziqondiso zohlelo lwe-Staff Monitored Program njalo lanelisa ukwethula uhlelo lokuba lizozihlawula lezo zikwelede emhlanganweni owenzelwe eLima kwele-Peru ngenyanga kamfumfu nyakenye.
You have to pay back the arrears. Until
kumele libhadale izikwelede zenu. Ngaphandle kokuba eZimbabwe liqale libhadale izikwelede zalo ku-IMF, ku-World Bank, la ku-African Development Bank, akula esingakwenza okwamanje.
Wengeze ethi kumqoka ukuba eZimbabwe lenze izivumelwano labezinye inhlanganiso lapho lilezikwelede khona abalamandla okuthatha izinqumo kubhodi ye-IMF. Wathi lanxa yena labequla lakhe bengayikhupha iripoti enhle phezu kwendlela iZimbabwe iqhuba ngayo, akukho okuhle okungaphuma nxa bungebuhle obudlelwano lenhlanganiso ezitholisa imali zezikwelede. Wengeza ethi izibonelo zitshengisa ukuba okunye kwalokho okuhlupha abenhlanganiso lezi kungelani lezikwelede. Ufaniza uthi kumele ilizwe liphange likulungisise lokho. Owake waba ngenye yengcwethi kwezomnotho kugatsha lwezemali umnumzana Masimba Manyanya utshela iStudio 7 ukuba kuzwisiseka lokho kukhathazeka kwabameli laba. Wathi lanxa lolu hlelo lwe-Staff Monitored Program luqhutshwa ngendlela elungileyo, akukho okubonakalayo kungakho bekhathazekile abameli laba. Iqula le-IMF leli liselizweni okwamaviki amabili ukuzabona ukuba luqhutshwa kanjani uhlelo lokuhlawula izikwelede zelizwe ngaphansi kohlelo lwe-Staff Monitored Program kanye lokuba kubonisanwe bese lisiya kwethula i-report yalo kubhodi ye-IMF emhlanganweni oza kwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okay, wabotshelwa ukubukisa imfanekiso echothoza umbhuqazo wegugurawundi umnumzana Owen Maseko uthi udaba lwegugurawundi lolu luyisilonda esibhibhidlayo esimele selatshwe ngoba uZulu eMathebeleland leMidlands elokhe ebuhlungu ngokubulawelwa izihlobo zakhe lokuhlukuluzwa libutho le-5 Brigade. Umnumzana Maseko ubotshwe ngo-2010 ngemva kokubukisa imfanekiso ayidwebileyo e-art gallery kobulawayo, njalo imfanekiso le yakhitshwa kuli gallery. Kodwa okwamanje uMaseko sesungule umbukiso ofanayo njalo kwele South Africa emahofisini enhlanganiso ye-Open Society Initiative for Southern Africa eJohannesburg. Umbukiso lo uqale mhla ka-25 ngenyanga isanda kwedlula, njalo uzaphela mhla ka-22 kulinyanga. UMaseko uthi uyathokoza kakhulu ngokuthola ithuba lokubukisa imfanekiso yakhe le-South Africa, njalo uthi udaba lwegugurawundi kumele lukhulunywe ngalo ngoba belokhu bebuhlungu abantu abaningi. UMongameli Robert Mugabe wetheswa icala lokubulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili ngebutho le-5 Brigade phakathi kuka-1983 lo-1987 eMidlands leMathebeleland, njalo kakaze axolise. Sixoxelwa Maseko waqala ngokuchasisa ngombukiso wakhe.
Ngeyimisebenzi nje itshengisa nje izehlakalo zona, indlela abahlukuluzwa ngayo, indlela abantu abadange ngayo, indlela ama-newspaper or amaphephandaba ngezikhathi zonizana ayevele kuloba uvele kukhona lakho ngakufaka emdubini. Okwakukhulunywa nje ngabantu abatshineyo, njalo okunye kwakhona okuningi okwakhulunywa ngumongameli wakuleli lizwe.
Khona kuyini kahle kahle okubukisayo? Yizithombe zomdaka, izithombe ezidwetshiweyo, imfanekiso kuyini?
Le yimfanekiso edwetshiweyo lezithombe. Izithombe lezinye ngesilungu ngama-installations, ukuthi uyathatha wenze izithombe ezifana nabantu njalo ezikhangelela njengabantu. Ngoba ungabona isithombe sakhona ngesomuntu owayebotshelwe ngenyawo ikhanda liphansi, kuyikho lokubobisa indlela abantu ababehlukuluzwa ngayo. Kuyabe kunjengabodoli nje abagqokiswe impahla, kodwa ma ubakhangele kuyabe kukhangeleka sele njengomuntu opheleleyo omkhulu okhulileyo.
Ukwelapha isilonda segugurawundi Maseko, kuyini obona ngani kumele kwenziwe?
Awukuqala okuqakathekileyo kumele lolu daba kube kungabi licala ukuthi abantu bakhulume ngakho kwelakithi. Into yokuqala eqakathekileyo ukuthi abantu benelise ukuxoxa ngalelo daba, abantu benelise ukuthi bekhalele izihlobo zabo ezahamba, abantu benelise ukuthi bebekwazi ukuthi uzivani banyana wangikhaya waya ngaphi. Yikho okuqakathekileyo okokuqala. Then maybe sokungabuya-ke kukhulunywe nohulumende kubonakale ukuthi njengobana kwaphelwa izifuyo, saphelelwa yimizi, saphelelwa ngabafowethu nabazali bethu, kumbe zonke izihlobo zethu kuyenziwani.
UZulu weZimbabwe okhona le South Africa lapho obukisa khona mazwi banongamtshiyela wona?
Abahambe beyobona lo umbukiso omkhulu, kumbe laba abasuka lapha bevakatshela khona ngale ngase-South Africa behambe beyobona lo mbukiso, ngoba kuyisikhumbuzo esikhulu njalo kuyimfundiso enkulu ikakhulu kulaba abancane laba ababengekho ngesikhathi sakhona kuseyivakala.
Lo ngumnumzana Owen Maseko obukisa imfanekiso yakhe yegugurawundi okwamanje kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika umnumzana Don Vundla uthi kumele abantu abavela eZimbabwe la kwamanye amazwe bengasabi ukwenza imisebenzi yalabo kuthiwa kabafundanga. Umvundla oseleminyaka eminingi ehlala eBaltimore eMaryland uthi miningi imisebenzi etholakala eMelika engenziwa ngabantu abavela ekhaya. Asizweni ixoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngikhonapho nje ungaphuma eminyango khona lapho ungambona.
Singathi ke wabuya nini khonapha-ke eMelika?
Umuntu wabuya lapha esaphuma uchago emakhaleni.
Kusho ukuthi kudala sebili kakhulu?
Siluphalele emazweni ufokamdala.
Kodwa kunjani ukuthi umuntu abe lapha isikhathi eside?
Ubuhlungu bakhona ukuthi nxa usufika ekhaya abantwana obashiya bengakazalwa sebenabantwana babantwana, sulahleka usakwazi ukuthi ngubani. Nxa ubuza umuntu kumele akutshele uyise mkhulu ukuze umazi ukuthi ungowangaphi.
Manje umuntu ugcine senzani lapha njengoba ukhanyazani phela isiko uyabo ngasalazi into ezinjalo, so kwenziwani khulapho?
Hayi, ungeza umuntu ethi isiko kasalazi uyabuyazenzisa. Kambe mina vele ngabuya loba nishilo nje ukuthi ngabuya ugcako lusaphuma emakhaleni, hayi ngase ngiqinile amathambo eseqiniswe isitshwala sonyawo uthi ndoda. Yikho, ya hayi hayi, lokho kambe ukuthi ungabe kuyaphela.
Akungeke kwaphela Silivundla. So
akusegazini.
Mhm, okamvundla wenzani lapha-ke eMelika?
Hayi, kathesi sizama ukuthi wena nke ngibuthabuthi umuntu abuye la eziphumelele ekhaya bamguqe alale labokhokho.
So singathi kodwa emsebenzini lapha lijova njani?
Hayi, hayi, hayi. Indaba sijayele thina ukuthi sibe sihloke sithi khonoko khonoko nje, hayi. Siyaqhuba ndoda, siyaqhuba. Ngoncengancenga uyayikhumbula ibhasi service okuthiwa ngoncengancenga.
Kakhulu.
Yeah.
Ye, so ke nxa sikhuluma ke ngomuntu obuya lapha eMelika, singathi nxa sikhangela ngezemsebenzi, ungatshelana umuntu ongathi ubuye lamhlanje.
Nxa ngithi mina umuntu sibili nxa ubuya lapha eMelika, hayi imsebenzi ikhona. Uma ungakhethi ofuna ukukwenza, usithi ufuna ukungena, ungaqalisa khona lapho kulula. Nxa kuwukuthi umuntu omusha ulungiselele ukuthi ngifuna ukuthi ngilungiselele eMelika, kathesi imsebenzi ekhona uhulumende lamabhizinisi abafuna khona abantu nalezi eziqondana lezebulembini uyabona kuma-computers lako konke khona lokhu esithi ngawe ngesingisi ngayi-technology. Nxa ulapho sibili, hayi imisebenzi iminenge sibili. Kanti-ke njalo le imisebenzi yokusiza abantu uyabona, abantu kwesinye isikhathi babathole ngani ukuthiwa hey, nxa ngifuna umsebenzi kumele mbe yi-accountant, ngibe yi-engineer. Uyabona imisebenzi enjengayenale, njengoba ngama-social workers, njengoba ngama-counselors, anti ngikhulumisi ngiwasebenzisa ibala lesikhiwa. Imisebenzi yokuncedisa, yokunceda abantu, abantu abaswela uncedo empilweni yabo, ikhanya ikhona sibili, ngoba abantu abaningi basuka bayishiye eceleni leyo msebenzi.
Phela abantu bezimbabwe bathi imisebenzi le ngeyabantu abangafundanga. Kwenziwa kuyini ukuthi abantu begcine becabanga njalo?
Kusho ukuthi ungezwa sesitsho njalo thina, ngabona sebe singananzeleli ukuthi uvele kawusoze ungene-ke kuyena leyo msebenzi ngaphandle ufundile. Angazi ukuthi sasuka sakuthatha ngabe kona lokho. Awungeni sibili. Ukukunika nje isibonelo, nxa ukuba yi-social worker, ukuze ube yi-social worker eMaryland, kawusoze ungene ngaphandle ube le siqu esingaphezu kwesiqu esisibiza ngesikhiwa sithi i-masters.
Lo ngudon umnumzana Don Vundla, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBaltimore eMaryland khonapha eMelika.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni weStudio 7 ngalinyanga kaMpimbitho. Zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo, lingadani. Thumelani imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale, lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iyunifomu. Imivuzo ibalisa iRadio eyesola, ama-ballpoints, amakawuso awe-VOA lokunye. I-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Isaziso sithanda ukulazisa balaleli be-Studio 7 ukuthi sesiguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebhusayithi yethu ethi voandebele.com. I-Studio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 lamhlanje ngo-8:30 lapho esikhangela khona isimo semali emabhanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Isiphathamandla sakwele Malaysia sithi isiqebhu sendizamtshina isitholakale kwele Mozambique silakho ukuba ngesendizamtshina ye-Malaysia enyamalale ngo-2014. Kodwa isiphathamandla lesi sithi kabakabi lobufakazi obugcweleyo. Ele Indonesia selixwayise uzulu wakulelo lizwe ukuthi kuzaba lezinye iingozi eziningi ezemvelo ezinjengokuzamazama komhlaba okwenzakale ezihlengeni ze-Sumatra izolo. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Sengilifaka kancane ezandleni zika Chris Kande we-Studio 7 esethulele uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sikhuluma lesikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba eZimbabwe Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mogwele. Siyakubingelela njalo siyakwamukela kuhlelo. Ya mbuzo wami wakuqala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kumalungelo abantu abaphila ngokuthengisa umzimba?
Esingakutsho kulezi nsuku ukuthi lokho esabona kuthethelwana owachasiswayo yisisekelo sombuso welizwe owathi khona nxa kuyukuthi umuntu kumele abothele ukuthengiswa umzimba, kumele kube lo muntu onguye omnika icazi oyi-complainant, njalo lowo complainant aye kuwumuntu othengiseleyo. So lokho esibona kwachasiswa lokho, sibona inani labo omama abathengisa umzimba lisiba lilutshwane edrobheni, lisiba lilitshwane edrobheni. And then sibona kodwa kusiba lokudlwangudlwangu okungezelelekileyo kwathi omama abathengisa umzimba ngabantu okuqathangela ukuthi yiba kumele ukuthi kube yiba abathengayo. Sisizwa njalo ukuthi amapholisa kawayenzi lutho, asengani ayebethisa ukumbizela lapho mhala ngoba athi khona antilithi lavumela umthetho wenzeleni. So inani labantu abadlwangulwayo, abantu abatshayayo, abatshontshelwayo elithiya lihlanda, abantu bangaze bayamangala bafika batshele emapholiseni ukuthi anti yikho likufunayo ezitaladeni. Sikhuluma kunje ngomnyaka ophelileyo, ngithukisela nje ukuthi bangasokucina somnyaka sibeke abangu-4 amankazanyana amncane aphila ngokuthengisa umzimba. Bonke bebhodwa, bekhanyiwe, bebulewe, benqunu bebhodwa ezindaweni ezithiyeneyo kobulawayo khonapho.
Manje njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sikwenzileyo thina ekupheleni komnyaka sithatha khona amathuba omkhankaso lowo kukhona okuthiwa yi-ICASA. Sisuke sayenza umkhankaso omkhulu esasithi khona i-campaign against violence against sex workers. Sikwenzile lokho sizama ukubukisa nokubonisa abantu ukuthi kudlwangudlwangu lobo nokuhlukumezwa kwama-sex workers kube yimpambaniso yamalungelo abantu. Kwasekushithi lamhlaka-17 December okuyilanga okuthakazelelwa khona i-international day against violence against sex workers. Savama thina lapho kobulawa ukuthi siyesela imvumo yokuthi kunabomama abathengisa umzimba abadlula amakhulu amathathu abafuna ukuthi bamathe kungenamsindo esikuthi ngesinge-peaceful march bebonisa ukuthi kabafuni njalo kabathakazeleli le-violence aba-exposed kuyo. Kodwa-ke amapholisa agaleli incwadi athi abavunyelwa ukuthi bamathe labo mama. Sathi sibuze isizathu kwasekuthiwa ngenxa yokuthi umama inkosikazi kamongameli wathi yena isihule kumbe ukuthengisa umzimba kakuvunyelwa eZimbabwe ngakho kabangeke asivuyiphe ivumo yokumatha. Sazama-ke la magqwetha ukuthi sibonisane ukuthi okusekela kumbe okusikhokhela elizweni imithetho yelizwe hhayi imibono yabantu nje abaphila eZimbabwe. Lokho kwakukhulunywa ngumama sakubona kungumbono wakhe njalo lungele la futhi akutho lokho kodwa kwakungayishiwo umthetho welizwe ngoba umthetho ubhaliwe phansi njalo uyachathiseka lula. Kodwa imizamo yethu yonke leyo isazange iphumelele. Sikhangelele-ke ukuthi evikini naleyo ukuthi siyamhlaka-8 March okulilanga ukuthi ayi-International Women's Day sikhankase njalo sikhuluma ngayo nale ndawo yokuhlukunyezwa kwamama okuthengisimzimba.
Hayi bakithi isikhathiso esingasavumi kodwa sizaqhubeka ngale ingxoxo ngeviki ezayo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba ebesikhuluma laye esizakhuluma laye njalo nguMojalifa Mokwele owenhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center ebona ngelungelo labaphila ngokuthengisa umzimba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga jahala kithi Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqo iPremier Soccer League siyethule uluhlu lokudlala kwamaqembu kusigaba se-PSL lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba se-Castle Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala mhla zimbili kunyanga kamabasa. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani lonyaka oluthulwe inhlanganiso ye-PSL ngolwesibili luveza ukuba iqembu eliphakamise isicoco nyakenye le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamos kobulawayo kwimidlalo yeviki lakuqala. Iqembu le-Dynamos yilo ebeliphakamise linkezo kweminyaka emine ilandelana phambilini kokuyihluthunelwa ngele-Chicken Inn. Njalo lonyaka liqhathe umqeqetshi oyisizalwane selizwe le-Portugal uPaulo Jorge Silva. Kweminye imidlalo yevikela kuqala lesizini yalonyaka, iqembu le-Islanders lalo eliqhathe umqeqetshi ovela phesheya kolwandle u-Errol Akbay we-Netherlands lizavakatshela iqembu le-Wange. Iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu ele-Bulawayo City lizanqikelana lele-Haumain. Iqembu le-ZPC Kariba lizadlala lele-Border Strikers. Ele-Triangle lizadibana lele-Harare City. Iqembu le-Capes United lizatshana lele-Chapungu. Amaqembu amatsha kusigaba se-PSL athele Mutare City kanye lelenkezi Platinum azadlala omabili kuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Cholocho. Umqeqeshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe ulwamukele uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani lonyaka esithi akumethusi lokuba bazaqala le-FC Platinum okungenye yamaqembu ayelwisa ukuphakamisa inkezo onyakenye.
Hayi sixa number one andisonke sikulevel a-1 ihlala vele sizilindele ukuthi kona hlangana lowalayi so i-6 ingaphuma ngaze kuthiwe ibhoso ngaze Dynamos iyabe ivele ifanele ibe njalo kanti kumele ukuqondanela kobani khona kanti vele sibe sikulungiselela ungazozama ukucatha vele kathi kuyabeda ngani lachayisana.
Isifiso senhlanganiso ye-PSL ukuba ukuthi kufika inyanga kankwenkwezi sekudlalwe imidlalo eyithoba munomunye njengoba imidlalo yeligi kuzamele idedele imidlalo yeqoqo yenhlanganiso yezifa e-Afro-Asia. Kulimpela viki ezayo amaqembu alandelayo azadlala imidlalo ye-quarter final kumncintiswano we-ZNA Charities. Iqembu le-Islanders lizadlala lele-Chicken Inn. Iqembu le-Harare City lizadlala lele-Capes United. Kuthi ele-FC Platinum lizadlala lele-Haumain. Iqembu le-ZPC Kariba livele selikusigaba se-semi-final ngemva kokunqoba ele-Dynamos ngempela viki edluleyo. ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga njani ke sibale incwadi elisithumela zona lina balaleli ku Facebook nge WhatsApp kanye la ku email. Umlalelo wokuqala uthi linjani basakazi be Studio 7, mina ngiyaphila ngisithi liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu omuhle eliwenzayo ngokusethulela indaba zeZimbabwe lisazisa ukuba kwenzakala nemhlabeni nasempilweni. Lisale yimi umfoka mholi ngithutha phansi kona ekhezi esigabeni sekapheni. Omunye njalo umlaleli uthi ngithanda ukulibingelela basakazi beStudio 7, inkosi mayibe nani nonke ngokuza ngokusazisa okwenzakalayo. Ngithanda ukubingelela imuli yakoNcube, ngingajabula uma lingayibala eyami incwadi. Yabo ke sesiyibalile mlaleli. Uyavalelisa mlaleli uthi ngisetsholotsho yimi uPK Nizwita. Incwadi yokugcina ithi abazali babantwana esikolweni seMlamuli Secondary School bathi bona abasoze bathanyele izibi bezigcine endlini. Enough is enough. Safa sibhekile, ngakho ke bacela uhulumende ukuthi unkosazana Bonyongwe asuswe esikolweni leso ukuba ngumphathi isikolo ngoba engazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele, njalo bona abamfuni esikolo sabo abazakhela sona. Kasazibethanga ke lapha umlaleli ngegama ukuthi ungubani. Ayilenda ingoma kaSthembile Mlotshwa, usenator weMatabeleland South, obehlabela lapho lo Ndatshi Mkhize, lo James Maravini. Sitshayela iqembu le-Highlanders lona eselifikise iminyaka ngamachumi ayisishiyagalolunye, 90 years. Ithiywa iminyaka emibili kuphela ngumongameli Mugabe, iminyaka yokuzalwa. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo, muntu ungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.